umkhuba lo uqaliswe izani kususela kudala ye abafana labo umagurajara umbira abafana abancane noma nje sengumuye kodwa laye wayeyithathela phezulu indaba le engumunye walabo ababehluthuna izindawo ehlukuluza abantu lapha kokulawayo ukwenzela ukuthi abezanu PF bathabe sisubona umkhuba lo lokhu kuqhubeka qhubekela phambili abantu bethathela izindawo zabo into esisola kakhulu ngoba phela kusho ukuthi i-city council kayisela umandla okunikeza indawo ama-vending base lapha kobulawayo lelo lungelo selingele izanu PF yazinanzela emthethweni izanu PF kele kayilalo amandla okwenza lokhu abakwenzayo but esikwaziyo ezimbabwe ukuthi izanu PF yenza santando njalo iparty esenza ukuthi ilizwe lethu lisole kakhulu emhlabeni ngoba iletha ubuyanga ebantwini ubona lo umkhuba uzaletha ukuthi izimuli eziningi zibe ngezidubekayo zibe izimuli lezana eziswela thina sikhuthaza labo esabafaka ezindaweni abavotelwa nguZulu ukuthi bemele uZulu ebulawayo city council ukuthi benanze amalungelo oluntu njalokhu vele besikwenza besingakhethi ukuthi umuntu othola indawo yokuthengisela ngebandla liphi khonoko sekwenziwa ukuthi izindawo sezinikezwa yizanu PF city council into esiyisolayo kakhulu njalo sibona ukuthi kwephula amalungelo oluntu ngokunye kwezinto okwenza ukuthi ilizwe lakithi libe ilizwe lelana eliyenyanywa ngamanye amazwe nezinye izinto ezenza ukuthi ilizwe lethu libe lobuyanga
manje njengebandla kuyini elikwenzayo ngodaba lolo
i-city council yakobulawayo yiyo elamandla emthethweni okunika abantu abathengisayo indawo zokuthengisela izinto ababe nazo yiyo futhi elamandla eyokunika labo abachovayo izindawo zokufakela izimoto nathi yiyo phela esingathi nguhulumende wobulawayo yikho abantu bekhalela i-devolution kasoze wayenelisa ukuthi abantu bakobulawayo bekholise ezindaweni zabo ngoba uzabe ngumuntu odonsela ingubo esayidini le-ZANU PF yikho esesikunanzelela lapha kobulawayo sesikhathazekile ngoba siyazi thina ukuthi abantu abahlala kobulawayo sebeyaswela izindawo zokuthengisela ngoba uTown Clerk lamalungu e-ZANU PF babeyekethisa bedonsele ingubo esayidini le-ZANU PF ukwaba khona omunye umfana we-ZANU PF othiwa nguMagura owaye lo mkhuba nalowo ukuthi uyafika ethatha izindawo enikeza abantu be-ZANU PF into engekho emthethweni waba umuntu okhuzwa elalela kodwa kathesi into le isimemethekile sesibona amalungu e-ZANU PF ethatha izindawo libalele sebethatha wona amandla e-city council lokhu into esiyisolayo kakhulu njalo kutshengisa ukuthi akulambusazwe omuhle lapha eZimbabwe into ekhona yikuthi uhulumende okhona uyabethanda benefisa ukuthi kube ngabantu abe-ZANU PF kuphela abasuthayo iningi ilamba.